Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hove aba kumsebenzi wokuqondisa amankampani babamba umhlangano wemfundiso ecollegeini le-Ezekiel Guthi University wokwabelana ulwazi kwezamabhizimusi phansi komkankaso wokuthi iZimbabwe isivulekile ukuzotshala imali oqhutshwa ngabe Chartered Institute of Project Managers. Abafundisi bokholo lwesiKristu basedolobheni leGwanda bamanyene lamapholisa izolo embuthanweni wokukhulekela ukhetho olulokuthula kanye lokuqedwa kwemisebenzi yobugebengu kuleli dolobho. AbeZimbabwe abaningi kakhulu abasemaphandleni lonyaka badaniswa yokungatholi lutho kokubakhanga ukuthi bavotele amabandla ezombusazwe wapi njengoba lawo mabandla engabaletheli lutho. Abasakhulayo bebandla lezano PF baqhuba umhlangano wabo omkhulu okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa edolobheni leGweru. Ku-Life Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama, abesifazana bathola ithuba lokupha imibono yabo ngelanga lokhetho eselibekilwe elikamhla ka-30 Ntulikazi ukuthi bona balibona njani. Thumelani imilayezelweni kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa lezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.